So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 10 Hlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imhlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona, njalo lama international observers namazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere oncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili ukuza disturb iground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imhlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zendaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Student Coalition for Change asimangali ngoba kungaphumane Nazareth kade vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedlule. Akunani uNkulunkulu uzabamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo. Bathi kuthiwa kudedelwana, yikho ke sina siyakwazi ukuthi sizaba lohulumende omutsha, uhulumende wabantu, sizabamba abantu bonke kuhle. Ngitsho lamapholisa onale asetshenziswayo siyakuthi mayiwe angalali ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties, i-executive, kodwa masotsha lamapholisa ngama-technocrats esithi basebenzela i-state kungenani sizazama ukuthi senze konke kusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ehlangane labantu bema-Shonaland Central silonche i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha, iZANU-PF yenza amathanda.
Manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapholisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano, maqhinga bani elilawo?
Iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsi umasila wembuzi. Sina wamaqinga abantu bazabona sesi wenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umchaya uyazi kukhumale kuqhume umphimbo ngalokho thina singake sambula masizini singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye devele bekhona ngkhona ngale bebikija ephambo kwamapolisa kuzaba le mcimbi mcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama international observers lamazwe jikelele akhona yikho ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ukucindezela amapolisa nje lama judges siyakwazi imhlophe ukuthi asiwo msebenzi wamapolisa owenza udlame lama judges kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawo amapolisa lama judges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu abaprofessional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho dendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi. Kusenjalo ibandla le EFF la kwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Xavier Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. Umalema ngeviki edlule wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kungempelayo ukusho ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota. Ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu, bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe izihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi iningi labo alizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona abantu abaningi babebhalise kudala amagama batholakala engasekho ezincwadini zokuvota.
Njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota, ubona ungani bayemukela yini abantu nxa kuyikuthi kuyaphumelela lokho?
Yebo, lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lukhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota kodwa inkinga kuzoba ukuthi amagama wasekhona na ngoba kabazange bahambe ukuyobhalisa.
Manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwe abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Hello ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Manda obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg. Loke siwezi patilane lezombusazwe kambe umnumzana Sevia kasukuwere kukhona aza kutopa na kukhetho oluzayo. Ibandla lezanu PF libikwa lingasahlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokukhonona kwabanye abantu laphana lalaphana ingcono i-support base yakhe kuleka Simba Makoni lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana bakhona bazamvotela lo eyakhe labana kulabantu laba abanye abalahlwa yi-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC ekaMonzora kwehlula bazamvotela i-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi ama sitting MPs sitting councillors babajikela phansi so ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzane u-Sevia Kasukuwe bazamvotela ke laba bantu yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe uWalter Umzembe mbona kuyaba ile division lapha ku divide ama votes kube sokuza aswelakala i-outrun outright winner ngesizathu sokuthi uyabehluthunile laphana abanye abantu wathatha abanye abantu laphana wathatha abanye abantu laphana end of the day kube sokuyiwa ku-government of national unity or njengoba upresident welizwe wathena ama-rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date imanifesto yakhe yiye yabikhuluma hatshi yena so that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela kumbe imkhankasele ukuthi ewine
manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere uzaphumelela njani
lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuzanu PF inkokheli esuka kuzanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe nguye owaziwayo nguye owazi ama structures abo nguye owazi konke right from ama cells ngiyibona lo babe sizwa ngaye currently khona lapha egumeni akula muntu oyabeza suka kuzanu ephumekile egcekeni ethena sengisiya kumalo Sevius uKasukuwere njengo president wama independent MP or just independent allies okudingakalayo lapha ikwazi yena aza kwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani uchairman we campaign yakhe strategy sakhe sinjani imanifesto yakhe yabiminjani laba abanye ababekhona phakathi lapha yibo labana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni yibo bona labo ke ingasensitha bazahamba bemvotela bemkampenele njalo so ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili uza disturb iground sibulokuzwayo ngoba na abantu abanye bazamfuna kathesi siyezwa ukuthi emash central ngale isupport base yakho bathi iqinile ubuye ngapha emathi north ngapha endaweni zabo Bhinga labo Folosi labo Lupane uzothwa khona kulabantu khona lapha so ngamanye ama percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka CCC la ngapha ku ruling party
lo ke ngumnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote inkulumo asambeni
okwamanje ke isizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla senkampani yeLobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngumthethwandaba. iphephandaba le lobulembu be internet lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokugonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngiyabingelela abasakazi bakumthakaso, sibasakazi abahle, basakazi abasuke bakastudio 7. Ngiyabingelela abantu bakamthakaso. So into engiyicela bakithi lapha yikuthi nami nike libale yami i-SMS. So SMS le abantu bakamthakaso, cela bavotele imthakaso. Abantu bakamthakaso bame ngesimo sabo ethi abayiso, bame labameli bakamthakaso. Hathi ukuthi sibe labameli abakhethwa eHarare. Funa abameli abakhethwa ngabantu abahlala nabantu. Hathi ukuthi khathesi abantu bayakhala bathi ematebeleni ndakula development, ematebeleni ndakula development. Awuna development njani? Lina likhetha abantu bemaswingo ngabe eHarare. Ithi awuna development njani? Ngoba abantu labanqabe behola bahambisa imali kibo abasebenzisa imali lapha ematebeleni. Bahambisa imali kibo le. Njalo i-favoritism ezindaweni eziqhatshwayo lani. Baqhatshwa abantu bakibo. Lina amaNdebele selalisemuva kuphela, hlalalisemuva kuphela. Njengabo besenza ama-deputy president, besenza ama-deputy what. Anyway, lapho esikhona sima ama-deputy. Alibonde li-second ebantwini wabanye. Hayi, maNdebele lana ke livusa ingqondo. Hayi.
Singelele emsakazweni siyakumsebenzi. Kuyadumaza ukuthi abantu bezanu sebehlangene le-court lamaphoyisa ukuthi i-TCC ngokuba mhlanga. So kumele kube sesandla zamaZimbabwe and bayokwazi ukuthi i-TCC bayifaka kanjani ngoba izalo sikhombisa ukuthi ayifuni i-TCC ikwazi ukuhlangana labantu. Okudanisayo kakhulu ukuthi uthole ukuthi bake bebuze bona belief gawula abameli zathi bekhulume labo. Ababuzi ngani bona ogana bephendule umbuzo ukuthi bakwenzelani lokhu ukuvala imihlangano ye-TCC beze beyitshela labo judge babo ukuthi begweba amacala okuthi i-TCC ayivele ukwenza ama-rallies lamapholisa khona. Konke behlanganele ephathini eyodwa ukuthi iphathi i-TCC ingakwazi ukuhlangana labantu. Susuke ukuthi amaZimbabwe ezibone wodwa engazwani nje lokuthi etshelwa ngupresident wabo bahambe bayovota ngobuningi mhla 23 bekhombisa izano intukuthelo ekubantu ngoba abantu bonke bakwatile ngezano iminyaka engaka behlupheka bengahlali nje lengane zabo esemazweni behlukunyezwe izano. Abantu beZimbabwe bavotele utshintsho beyibonise uchuku lwezano lwabalwenzayo. Siyabonga.
Sakazi 7 hayi nami lapho esicela ukuthi izano eyomphakathi kakhulu abantu ngabe abantu nako kumamanga ukuthi manje uma kulodlame abantu bayireport uyazi ukuthi vele kuzabotshiswa abantu bebusika. Siyacela ukuthi izano ihloniphe kakhulu abantu, yayisiqhelipha abantu beZimbabwe nakakho kakhulu, ahloniphe kakhulu abantu baseZimbabwe. Hayi usiphilisa nje okwakwenza. Siyacela kakhulu njengomkhokheli akasebenzisa ingqondo.
Studio 7 ivuka njani basakaza abahle nani lonke balaleli baka-7 ivuka njani? Hayi siyavuka yeyi bantu beZimbabwe bantu, ake siphumene egibhithe leli likaMnangagwa asivoteleni ujaha kangene ujaha ukuze siphume kulolu dubu esiphakathi kwalo. Kunini siyengwa iminyaka yeminyaka, angavela votelwe sehambile uyaziye kuye njalo sokuyifuna enye ivoti. Ake sivuseni ingqondo simkhiphe lonke nelicaphunile lingafuni ukuvota, votelani ujaha angene embusweni siphumule bantu benkosi.
Salibonani, salibonani masala kwa-Studio 7 igama kwenkosi Namandla Duma ngokuhlela ngise-South Africa ePolokwane ekhaya eZimbabwe. Ngibingelele umama uNakolen Chuma, ngibingelele uNasamu loSasamu ubare wami, ngibingelele uChelesile unkosikazi wami loBandile obayanda, ngibingelele umfowethu uWilson Chuma loDebras Banda loNonoza loNomaliza loHlengiwe loGulo Melusi. Siyabonga
i-Studio 7 bonani basaba. Niyaphila kodwa ngezindikhothanda ukukhuluma nabantu besizwe samaNdebele thonke. Ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi ndiNdebele abantu abaningi nje masibheka ngathi vele nabanye abesiNdebele abesizwe sikamthwazi ngathi sebebekisa ithemba labo kuphi. So kanjalo yena khona kuright makasimgcwaliseni utrip sibone ukuthi uyanqoba ngibona imiphumela khona. Kodwa-ke into engiyisho lo mnyaka wami wabe ngokugcina, ma ngabe kuyahlula ukuthi thipu siwine lo nyaka, masiyekeni into zangale ngcono sibuye ngapha sibuyise umthwakazi sisize siye senze umqondisi sesithulelenise lo nyaka mawabe ngokugcina umnyaka mawabe sisebuyeni sisilama.
Wena khuluma sokuthi lo mgaya abaningi bona yokokwaziwa ukuthi okwe-trip after trip babe bonkezelana wena luthi okwe-trip siyakunjena yizithutha.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 lonke ngezindawo ekhaya elubani esigabeni semalungu ngivuka so mamunanhlanhla unkomo RJ umankomazana uPaulu Ngwenya undevula laphana ubabe shawini ngalekana ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi livuswa emuhlanhla mahlango sebutswana Francis Town lapha ngithumusa mawubekini lonke zihlobo zami
Studio 7 Studio 7 siyabingelela abantu ku Studio 7 undawo zonke sibuyela abasakazi sathanda ukukhuluma kakhulu ngebanda lesisis elikwenzileyo sanazelela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha eliofica kusikulo kwehluleka okuthize uzanenzelela ukuthi kwakhona kakhulu kakhulu ngani ikuzenzela nje bona okuningi bayehluleka ukukwenza kuhle ngendlela eqondileyo cina sokubathwalisa nzima njengakathi esingakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo amabizo aphuzile ukukhishwa azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date so konkana kuyalimaza kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi bangazenza ukuthi kwakhona beyenze sokusela amalanga amalutshwane njalo futhi kungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi sila sibatshele ukuthi i-transparency yenu kayicaci ngoba into zenu eziningi ziyafihlwa xa ufihlile izinto yikho ucina khona usenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort ucina sokuhlupha into ezingasahambi ngendlela so kuqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize bayakhala abantu bonkayi kulama-double candidate and like kungena into lezana zisezisikhostile already kuma-elections ziyasikhosta though ungasukuthi ngamamayina lokhu zeni kodwa zizasikhosta kakhulu ye siyafisa ukuthi kube lotshintsho olukhona ezimbabwe kube le-change ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo abantu bathwele nzima kodwa iparty ye-ccc la ilama-problems ebalawo ekukhetheni abantu njalo futhi khona okuswelakala ama-structures kusokubuye kwasihawunta futhi kuyasithwalisa nzima ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo i-administration yeparty yesuka ibe phuwa ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into leyo ezoncedisana ukuthi abantu bencedisane berani bathola kula ama-coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthola sebesenza izinto omunye wakhona uyabengazi lutho thola ukuthi ubiza abantu ababili abathathu uzibizela abantu bakhe awafunayo ngesikhathi sakho osifunayo le venue yakho oyifunayo so khonkhana into ezana ziyalimaza kusengekuya kwesikhathi bakithi siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda welibhalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weleNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani ngoba kuza kutsho ukuthi amazwe eNATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ukungena kwe-Ukraine ku-NATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100% kungabe ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ukuthi ilizwe lase Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele icorruption. Ingakho sacina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo iUkraine kuhlanganiso yeNATO asonto engabuya ibelula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwelizwe lase Melika, kodwa ke okwakathesi ama opportunities eUkraine ukuthi angene kuNATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene kuNATO, kodwa ke kusasele lelo themba nyana le 10% ukuthi izangena. Sekuyikufostela kwalabo abalincedisa ilizwe leUkraine ukuthi liqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le eNATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhamjiswa kwamabhomba la ukuthiwa ama cluster bomb. Ubona ungani khona ukhu akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi ecine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Nxa uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli thize akutsho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze opposite lokho okungafanelanga okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe leMelika singasikuthi siyakhetha noma sikhetha ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangile into embi engalunganga yindaba yokusebenzisa ama-cluster bomb. Ama-cluster bombs alemthelela omubi noma sokudlula izimpi esuke siwubone usalo sisezakala osuke siqeda abantu abaningi iloba impi iyabe siphelile. Ingakho ama-cluster bombs abhanwa, kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi iMelika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama-cluster bomb isiyowathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama-science e-desperation la asesenziwa ilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axiqebuke ngenxa yokuthi izivumelwano ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwano ezifanele ukuthi zilandelwe, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa kufanele ukuthi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi ufanele zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okusho ukuthi indaba ye-NATO leyi into yakhona okusho ukuthi yinto esibaphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile igo yayo to quench its ego, kodwa ke kungasiki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokho abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabi Bhango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Lalantethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwethulo lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazwe ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.